So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 7 Mabasa 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abogatsha lwezempilakahle babika ukubana ngokutshona kwelanga la izolo kuphela kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,133 abakade sebehlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ngakho-ke siyasho ukuthi-ke isizwe sakamthwala sonke asiphakame ngasuku lwamhla ka-8 sikela ngo-10 sisaphika ngo-12 sibe siphakama silokoma-ke ngaphansi kwesiqubulo esithi justice for Matabeleland and Midland ngaphansi-ke njalo kwesiqubulo esithi free MRP9.
Iningi labamabandla ezombusazwe aweZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bayasekela ukutshengisela ukuqoqonga bebandla le-MRP esigodleni someli weZimbabwe ePretoria kusasa.
Hayi, isathiki sayazi ukuthi ayilamazinyo babe belokhu bekhuluma kodwa ngeke benze lutho ngesimo lesi saseMozambique. So siyakhangela nje sithule ngoba siyakwazi ukuthi akukho okungenzakala. So hayi, abakatshengisi ukuthembeka.
Inkokheli yamazwe akunhlanganiso yomanyana wamazwe wezwekazile Africa, i-Southern African Development Community, SADC, izahlangana kwele Mozambique kusasa ukuze ihlaziye udubo osolubhekane nalelo lizwe lwabalwa becatsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana ngokutshona kwelanga la izolo kuphela bese kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,133 abakade sebehlatshiwe ijekiseni le-COVID-19 vaccine. Okukhuphule inani lasebehlatshiwe leyi ijekiseni eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngohlolanja kwabazinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose amane 139,133. Lolu gatsha lubika njalo ukubana sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 36,966 asebehlolwe bafunyanwa bele-COVID-19 eZimbabwe kusukisela ngombimbitho onyakinye lapho leli gciwane liqhamuka elizweni. Abazinkulungwane iziphose zifike amashumi amathathu lanhlanu 34,242 babo bengabagule basinda kulolu bhubhane labulala abedlula kancane inkulungwane lengxenye 1531.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz bushort wave.
Iningi labamabandla ezombusazwe aweZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bayasekela ngokugcweleyo ukutshengisela ukuqoqwa ngabebandla le-MRP esigodlweni someli weZimbabwe ePretoria kusasa. Bekhonona ngokuhlukunyezwa kwamalunga abo lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bazonde baganunwabo abebandla le-MRP kwela South Africa besethe sahulumende weZimbabwe umlando wokuhlukuluza lokubopha mahlayana amalunga alenhlanganiso. Kulokhu kutshengisela ukuqoqwa phansi kwezihloko ezibalisa u-Free MRP9, Free Mqondisi Moyo, lo-Free Mthwakazi. Abebandla le-MRP bathi bafuna uhulumende akhulule amalunga alelibandla abatsho ngesikhathi siyadinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo ulandela unyamalala kwakhe ngemva kokufika kwamapholisa emdinga phakathi obusuku. Bafuna njalo amapholisa ekele uhlukuluza inkokheli yabo le. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Venile Moyo uthi sebefuna ilizwe liqunywe phakathi ngoba kusegcekeni ukuthi abantu bakwaMthwakazi ngeke bakuthole ukuthula phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kulokushukunyezwa kwama political parties kulokushukunyezwa ke kwabantu bakithi abasukumayo bekhulumela ijustice befuna ukuthi kube lokulungiswa abalalelwa ke baboshwa bayashaywa bayathunjwa ukuthi ke bavale umlomo kusela isikhathi sika Robert Mugabe. Ngakho ke siyasho ukuthi ke isizwe sakamthola sonke asiphakame ngosuku lukamhla ka 8 kusukela ngo 10 kusafika ngo 12 sobe siphakama silokoma ke ngaphansi kwesiqubulo esithi justice for Matabeleland and Midlands. Ngaphansi ke njalo kwesiqubulo esithi free MRP 9
ukuthi bafuna njalo kumiswe uhlelo lokubuyisa amapholisa abongikazi lamatitshala kwele Matabeleland angazaziyo indimi ezikhulunywa kulezi zabelo. Bafuna njalo uhulumende ekele ukubukela phansi iMatabeleland kanye lokuyincindezela kwezentuthuko. Amabandla atshiyeneyo eZimbabwe kwele-South Africa athi asekela kakhulu ukutshengisela kwe-MRP lokho ngoba lawo akhathazekile kakhulu ngokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubotshwa mahlayana kwabaphikisana lohulumende. Esikhulume sebandla lezapho uMnumzana Canisius Nkala uthi le ngenye indlela zokulwisa umncindezelo oselukusibanga esesabisayo eZimbabwe.
Siyaphatheka kabi simala abantu abemthwakazi ababotshwela babangu-9 silokudana kakhulu ngalokhu okwenzakalayo. Siphinde futhi sime labezinasu omaku ogwetshiweyo nalo mfana wezinasu laye utapiwa nashe osabotshiwe manje olokhu engakakhishwa. Kuyizinto ezibonisa ukuthi uhulumende weZANU-PF ngukhulumende olochuku njalo futhi ngukhulumende ongatshintshiyo.
Umgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele-South Africa uMnumzana Trusty Ndlovu uthi labo bayasekela ukutshengisela lokhu loba nje bengavumelani laleli bandla nxa sekufika odabeni lokusebenzisana kwamashona lamaNdebele.
Sonke siyakwazi ukuthi abantu basemathabelent they were under that discrimination, marginalization, and that affected development in the way as a matter of fact, because seed. You are right. What do you say, Machao? Ukuwe mzambe, waya vumela ukuthi nabafowethu abaseMpumalanga nabo bakwazi kuba khona bazikhulumele ulimi lwabo.
Yesikhulume senkosi ubulelani lobhengula Khumalo. UMnumzana Bonman Khumalo uthi inkosi layo isekela kakhulu inyathelo labakomphakazi leli lokusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela besethula izikhalazo zabo.
Inkosi ithi kulungile abe MRP bazwakalise ukungasuthiseki kwabo ngendlela uhulumende aphethe ngakhona. Umbuqhazwe, yebo uhulumende lokho engezwakala ukuthi uthini. Njalo amalayitsha bavaliwe, bavalelwe nomalayitsha ngoba yibo abahambisela ukudla abazali emakhaya. Amakhumbi kobulawayo avaliwe. Why? Uhulumende funa ukuthatha yonke into. Abantu baphile njani? Unanka amalunga abo abotshiwe sokudlula amalanga angamashumi amabili lokhu bevalelwe benganikezwa ibheyili. Balelungelo abantu be-MRP ukuthi badoyidoye.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Inhlokomo yesizwe uMnumzana Vukani Mlindelwa Vundla uthi labo njengenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu basekela kakhulu lokhu kutshengisela.
Sikhala ngokufanayo ngoba udubo abalubonayo njenge-MRP ludubo esilubonayo sonke njengesizwe sikamthakazi. Ngakho inhlokomo yesizwe iyakhuthaza amalunga ayo ukuthi lapho akhona njalo enelisa khona ukuthi ayefika embuthwaneni lo okhona bafike.
UMnumzana Venile Moyo uthi okubathokozisayo ukuthi amapholisa kwele-South Africa asebaphile imvumo yokutshengisela. Umeli weZimbabwe kwele-South Africa uMnumzana David Hamazirippi utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa amazisile ukuthi abe-MRP bazaletha izikhalazo zabo e-ofisini yakhe. Wathi njenge-ofisi abangeke benqabele abantu abafuna ukusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela. Mina Studio 7 Johannesburg kwele-South Africa nginguThuso Khumalo.
Inkokheli yamazwe akunhlanganiso yomanyano wamazwe wezansi yezwekazi le-Afrika e-Southern African Development Community SADC izahlangana kwele Mozambique kusasa langolwesihlanu ihlaziya udaba lokuthi kungathunyelwa na ibutho lokuya lwisana labalwa becatsha abesi-Islam abedlulisa amalawulo esigabeni se-Cabo Delgado esingentshonalanga kwalelo lizwe. intatheli zindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube, usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana ongumgcinisihlalo wogatsha lwe-SADC olubonezo mbusazwe kanye lezomvikela uthi uqakathekile ukuba kuphunywe lesinqumo esiqinileyo phezu kodaba lwe-Mozambique. UMasisi kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa bazaba khona emhlanganweni lo eleBotswana South Africa kanye leZimbabwe yiwo amazwe abumba ugatsha lwe-SADC olubonezo mbangazwe kanye lezomvikela i-SADC Organ on Politics, Defense and Security. Nyakenye ngolwezi ekhuluma emva komunye umhlangano we-SADC oqoqwe ukucubungula isimo se-Mozambique, uMasisi wayethembise ukuthi bazaphuthuma abangenele udubo oselubhekane le-Mozambique.
The summit came up with a number of recommendations on how member states could deal with this imminent threat, including our commitment to the SADC mutual
umhlangano lo uphumele eziqondiso zokuqinisa indlela yokuthi silwisane lodubo lolu okugoqela ezomvikela esilazo e-SADC. Amanye amanyathelo yokuthi siqinise indlela zokwenqabela ukuqhela kwamalicatsha.
Kodwa i-SADC iblokhe engakayenzi okukhanyayo phezu kodaba lwe-Mozambique. Ele-Mozambique liphakathi kwempi labalwa becatsha abakholo le-Islam abedlulisa amalawulo abe-ISIS esigabeni esinothe kakhulu ngamafutha ezimota ese-Cabo Delgado. Evikini esanda kudlula kubulawa abantu abambalwa inkulungwane lenkulungwane zabantu zabaleka edolobheni le-Palma oyikho okulodubo olukhulu siya edolobheni le-Pemba. Abanye ababuleweyo ngabadabuka emazweni afanele South Africa osekudale ukuthi inkokheli ye-SADC ibize umhlangano ozangenwa lamuhla lakusasa eMaputo. Kulokwesabela ukuthi udlakela lwase-Mozambique lulakho ukumemetheka ngene kwamanye amazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa. Abanye abezimbabwe kwele Botswana abafana lomzana Thabisi Dube bathi uqakathekile ukuthi inkokheli ye-SADC iphumela amaqinga aphathisa ngekusasa e-Mozambique kanye lezansi ye-Africa jikelele.
Hayi, i-SADC seyazi ukuthi ayila mazinyo, babe belokhu bekhuluma kodwa ngeke benze lutho ngesimo lesi sase-Mozambique. So siyakhangela nje sithule ngoba siyakwazi ukuthi akukho okungenzakala. So hayi, abakatshengisi ukuthembeka.
Okukhathaza abanye ukuthi inhlanganiso ye-SADC siphenduke idale lokukhuluma kungela zenzo ezihamba lamazwi. Umzana Benjamin Sibanda ohlale eHaveron ethi kuyethusa okwenzakala e-Mozambique, ngakho isikhathi somlomo kuphela sesidlule.
I-SADC i-organisation ekhanya ingelamazinyo kuke kube lezinhlupho ezehlela amazwe, kodwa u-SADC njengomama ukuthi angenele ngendlela elamandla kujayele ukwehlula. And ngokwayo nje i-SADC nxa ukhangela nje ama-economies ayo nje azixegexegelayo, angiboni ukuthi bangakhipha ibutho ukuthi likhambe liyefaka ukuthula.
UMasisi kanye loRamaphosa babuka besithi akuthunyelwe ibutho esigabeni seCabo Delgado okumbono abazowafaka phambi komhlangano wakusasa. UMasisi uhlanelo mongameli Mnangagwa kanye loRamaphosa ensukwini esanda kwedlula ukuyikudinga indlela yokuxazulula ngayo ingxaki ezibhekane leMozambique. NgoLwesine abaphathi intambo bamazwe amathathu athi iBotswana, South Africa kanye leZimbabwe bakhandelwe ukuhlanganisa amakhanda ngaphambilini komhlangano wenkokheli yamazwe abo. I-SADC kayelabutho njengenhlanganiso kodwa amazwe ayitsheneyo alamandla okuthumela amasotsha awo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 iHaveron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Kanyele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lePhalamende yeMelika eLady House livumele umthetho wokuthuthukisa inhlanganiso ezilwela amalungelo ezisebenzi ukuthi zisungule imisebenzi kulandela ukubuyiselwa emuva kwalowo mthetho eminyakeni edluleyo. Inhloko kahulumende we-Ethiopia umongameli Abiy Ahmed uthe amabutho e-Eritrea avumile ukuthi esuke emngcelweni walelo lizwe.
kulembiko etshiyeneyo ethi amabutho lawo asebulele njalo adlwengula abantu kule ndawo.
Kulesi sigaba okwamanje wothi sizwe omunye umlaleli ka Studio 7 unkosikazi Rose Nyathi wakolubulawayo ongumfelokazi ekhuluma ngenhlupho abhekane lazo empilweni yanamuhla yokuzinakekela phakathi kokumelana lobhubhane olwe COVID-19.
Nawo Rose Nyathi ngihlala khonapha emzilikazi bakithi uhluphe ngilalo yokuthi lapha eZimbabwe lapho akula nto esiyenzayo. Abaphuma baya emazweni bangcono. Mina kwangehlula ukuthi ngiphume ngemazweni ngoba le mali yangibona ukudada amafromathina nganginganayo. Ngathi kumbe njengoba kuthiwa lapha eZimbabweni open for business wothi lami ngizoezibhizinisiemgaqweni akusela open for business njenje songiyadubekela ngisolekhona lokhu sengithenisa umkhandi uyabuya kadesi. Ngiyabe ngikwangwayo i-church ebaptist ngangcwede ebaptist akusela mpahla ebaptist la ngobathi amadona sabhalelwe emabhoda ngabefakwini mna sendidinga umuntu ndokufela ongangcwede andithengele impahla andithengele ukuthi ngoba ngapha idesi ngenzoko okuzithengela angisakwanise ukuyithenga idesi babuya bona aba abantu labo abavela khonapo bethi ngomoto ongizi babuya basinika idesi zokuthenga kathe sendithenga ngamaplastiki manjeesathi aw uyazibota shintile sengiphilala mna lokuthi umkami wathandelani kuba amanye amadoda esengagula bathenga yina kongikwazi ukuthi kuno kwamenza wathanda ngawukhona ngaye kuthi umuntu uyagezi asibili mna ngangihamba nyomtefa kobuea ngimtshengisa isikhayela kathesi ngidube kanjani anto yibona umuntu omyama kathesi mhlophe ngisukele kusena ngingadibi ngiyangihambe ngisele izitshale bantu manje kade ngifile naleti kathi mna lam ngangiyisile ngithathele bazabanga ngithi wonke onikhanyileyo kathesi olozwelu ongangenwa yinhliziyo kankulunkulu angambhathisa kakhulu unkulunkulu athi lapho akhiphe khona amangezeli uyabasikuhambela mangabasibhalisa njalo nje mina omnye mhlanikwawulate buyathi gogophalisana amabizo ngathi ngiyavuka mdamsendilo nebizo lami kathi lifuna ukuyaphela uyangibheka yinibizo sona lokhu sithi sibhale sizakhola sifoni siyabona sebebizana khona sebebizana khona besiya khonale lapho abaholela khona ubone sebebeyabethele ngamapa angathola kuphela mina umuntu ongondela isitafu mna kangisuki labo bangazinyalwa labo abe nje kuphela into engibulela isitafu njengba la maqanda la engathengisayo ngihamba ngiyekukweleta ekuseni ngingathengisi yona le i-2% engiyiprofitile sengizisela yona kuyani imali manje ungathi ibhizinisi yona kuyani mhlazane ungasathengisi sisahlaba sakukweleta angisakwazi kathi amasemu njengoba avaliwe amasemu sokungamachechi baba beya lamachechi bezoevula amachechi kuthi zokuthiwa sizi open for business thina sizama ukuthi sizidlisa amapolisa daily la mapolisa angikhona la ahawulayo njengamafuna ukubhadala into zangikhona imali yangikhona yakuyitatangaa uwoda amatakasi ufuna ukukhuphe khona phana kuvula be-centrali kumele la emkhupheni kudlula bedrilo kumele heyi iwe ukhisa imali yami wena ubalekile ekuseni kisa imali yami thaba nithathe imali yami ngalo hayiwa bisa imali yami usathi hayiwa bisa imali yami sile wanwithi imali yami hayi musathi gogo oda yeyi oda ndinenzara nemali yangu maza amaqanda ami wathethe ngamini mina ngiyawodangani ndisesiyakubophisa.
Baningi abaphila nzima ngalezi zikhathi zokumelana le COVID-19 abakusiba ngasinye lo mfelokazi unkosikazi Rose Nyathi. U-Ezra Sibanda we-Studio 7 uxoxela bathile komunye umkambo wakobulawayo.
Ubunzima ungahlala phansi ngoba lapha endekile emuli ngiyela ukuzisebenzela ngezandla zami. Kunzima kufanele ngisebenze kuze imuli yami iphile. Ngiyasebenza ngapha ngibayekele amapholisa kodwa antshontshi kodwa imuli yami iyaphila okwekwezakuncane.
Sanibonani baba.
Yebo.
Into esiyitholayo ukuthi lathi sidle eBulawayo lapha sithengisa konke esikuthengisayo. Ibile lathi anomoya singodesoso wamaphenda sidinga umsebenzi iwomile eBulawayo lapha yisavuki endawo ekuseni every time siyacotshaniswa la ekuseni kuphosa kwayenza ingozi futhi ngesithi council bakuxotshanisa nabantu. Into esesiyitholayo ukuthi singabantu sisebenze sonke.
Chiza akutho sizwe baba ukuthi olaye khonapho omunye ngubani njalo nokuthi khonapho.
Ugogo laba khuluma laye laye-ke sokusemnyameni khonapho unjani gogo? Ubani gogo? Ubani isilongo?
Umama
uyithengisani?
Thengisa amaplastiki lamatamatisi lembita.
Kuthi ibhizinisi linjani namhla?
Hayi namhla biphansi kakhulu.
Ujwayele ukwenza malini?
Laba ngabanye babaxoxelo Gibbs Dubelo Israel Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeFacebook ukukhasi leVOA Ndebele. Kwezemidlalo isikhulumeli seqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uRonald Moyo uthi kuqakathekile ukubana abadlali bahlolwe impilakahle yabo phezu kokuhlolwa i-COVID-19. Yintethelezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuthi abalandeli beqembu le-Highlanders bengayethuki ukuba leli qembu lilokhu lingakahlolisi abadlali kanye lezinye izisebenzi zalo ukuba baminjani mayelana lomkhuhlane we-COVID-19 ngoba bona bafuna ukuhle batshaye inyoni ezimbili ngelitshe elilodwa.
Siyananzelela ukuthi abanye bonke sibili ba-concerned about ama-test awe-COVID kodwa thina esikutshoyo ukuthi kumele bayenze wonke ama-test awe-COVID lama-medical test bengakaqali ukudlala ibhora. So ikwesti ukuzama ukugijimisa and sikhangelela ukuthi kwaza kwenza konke lokhu ngeviki yonale njalo beqeda kwenza la ukuhlolwa lokho kuhlolwa sebezaqala ke i-training.
Kule nhlelo zokuba iqembu le-Highlanders lidlalele le-Dynamos mhla zili-10 lathoba minembili kuyona le inyanga kamabasa ngosuku lokuthakazelela uzibuse. Lo mdlalo ngesinye sezizathu sokuba inkokheli zeqembu le-Highlanders zifune ukwazi ukuba abadlali imizimba yabo isesimeni esinjani.
So thina sokubona kuqakatheke kakhulu especially ngesikhathi lesi kubana bayenze lawo la ma-medical test ngoba bahlale umnyaka ogcweleyo bengadlali ibhora. Kungakho ke asazi ukuthi bami njani imizimba yabo imi njani.
Nxa konke kulungile amaqembu aqeda amaviki ayisithupha kusiya kumaviki ayithoba minembili elungiselela ukuncintisana lamanye. Iningi lamaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League abikwa esiqalisile ukuzilolonga ngemva kokuhlolwa kwabadlali lezisebenzi ezinye ukuba akabala yini umkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo yesigaba saphezulu ikhangelelwe ukuqala phakathi laphakathi kwenyanga kaNkwenkwezi nxa kungazange kube lokuphambaniseka kwenhlelo ezihlelwe yinkokheli ye-Premier Soccer League. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Okwamanje wothi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ukuthengiswa kwezidakamizwa kuhlezi kuludaba olukhathaza impilakahle yezizalwane zele Melika lomhlaba wonke jikelele, kutsho isikhulumeli sogatsha lokwenzakala elizweni olwe-State Department umnumzana Ned Price. Umbiko osanda kwethulwa owe-International Narcotics Control Strategy Report uveza ukuqakatheka kokusebenza lamazwe lapho ukudabuka khona lezi zidakamizwa lalawo mazwe eziphuma khona le mizamo yokwehlisa kusetshenziswa kwazo lokwehlisa ukudingakala kwazo lokwelapha labo abayabe sebeyizigqili zazo. Kuzwekazi le-Europe ukusetshenziswa kwe-cocaine evela e-South America kuqhelile ngesikhathi ukuthathelwa kwabalezidakwamizwa lokutholakala kwazo kubhahile ngezinga eliphezulu elingakaze libonakale. Ukulungiswa kwezidakamizwa ezithiwa i-methamphetamine ukuthengiswa kwazo kuvame ukusetshenziswa imithi evela kwele China, njalo lakho kubhahile ezigabeni ezimbalwa ikakhulu esigabeni se-Southeast Asia lezinye izigaba zezwekazi le-Africa le-North America. Lumbiko uveza njalo ukuthi imizamo ejulileyo ngomnyaka ka-2020 yabangela impumela exubeneyo ngomnyaka ka-2020 kumpi yokulwisana lokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Njengesibonelo, isigaba se-Aden Region sihlezi siyinziki yokuthengiswa lokuhanjiswa kwezidakamizwa. Ele-Colombia lele-Peru azimisele ukusebenzelana lele-Melika, kodwa ukulinywa kwezilimo ezisetshenziswa ukupheka izidakamizwa ikhokho le-cocaine kufike kuzinga eliphezulu elingakaze libonakale. Ukuvalwa kwemingcele lokuhamba-hamba ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kwehlise izinga lokuhanjiswa kwezidakamizwa lokutholakala kwemithi yokuzipheka, njalo labazithengisayo ekuqaleni komnyaka. Kodwa abazithengisayo baphume lamanye amaqhinga, zagcina zitholakala kwezinye izigaba ngenani eliphezulu elingaze libonakale kusiya phela umnyaka. Kunjalo nje kukhona okuhle okwenzakeleyo. Ele-Colombia libike ngokubotshwa kwabaningi kakhulu ngomnyaka ka-2020, njalo liqhubeka likhokhela kumazwe alwisana lodubo lwezidakamizwa. Kusenjalo ele-Venezuela lehlulekile njalo ukulandela izithembiso zalo eziphathelane lokulwisana kokusetshenziswa kwezidakamizwa. Uhulumende ongasoqotho okamongameli Maduro lokungaphathi kahle ezomnotho sokubangele ukuthi uhulumende wakhe aphile ngemali yokuthengiswa kwezidakamizwa lezinye indlela ezingaqondanga. Ele-Mexico elingelinye lamazwe aludubo kudaba lwezidakamizwa liqhubeka lingelinye lamazwe okutholakala lula izidakamizwa ezinjenge-heroin, fentanyl, methamphetamine ezithengiswa kwele-Melika. Ngakwelinye icele lomhlaba, ukuphekwa kwezidakamizwa ze-methamphetamine kwele-Burma lokutholakala lula kwemithi evela kwele-China yokupheka lezidakamizwa kubangela ukutholakala lula kwezidakamizwa ze-methamphetamine kuzwekazi le-Asia lesigaba se-Oceania. Lanxa uhulumende wakwele-China emise ukuthengiswa kwe-fentanyl, ele-Melika selikhuthaze ele-China ukuthi liqinise imizamo yokumisa ukuthengiswa kwemithi yokupheka izidakamizwa ze-fentanyl le-methamphetamine ezitholakala umhlaba wonke jikelele. Ele-Melika liyakunanzelela ukuthi ukuzinikela kwezombusazwe yikho okuqakathekileyo empini yokulwisana lokuthengiswa kwezidakamizwa, kutsho isikhulumeli u-Price. Sizaqhubeka sizimisele ukusebenza labalembono efana lathi ukwehlisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokuthengiswa kwazo.
Lapho-ke belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende kwele-Melika. Singeke hlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Iningi labamabandla ezombusazwe awezimbabwe asebehlala kwele-South Africa bathi bayasekela ukutshengisela oqoqwa ngababandla le-MRP esikolweni someli weZimbabwe ePretoria kusasa. Kuthi inkokheli yamazwe akwinhlanganiso yomanyana wamazwe awezansi yezwekazi le-Afrika, e-Southern African Development Community, SADC, izahlangana kwele-Mosambique kusasa ukuze ihlaziye udubo osolubhekana lalelo lizwe labalwa becatsha. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo no-Praxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.